So we see card descend of a VOA in Jebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngolwesine mhlaka 24 Mpalakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo kwele Zimbabwe.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyana okukhulunywa e-World Health Organization. Sihlale sinamamaski.
Bakhalela umndeni wentatheli zindaba uFoster Dongozi obhubhe izolo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year.
Badanile abantu abaningi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakasha besiye emakhaya.
Umongameli Donald Trump lokhu ezama ukuguqula impumela yokhetho lwemelika.
Umuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama-elections.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Zidanile intatheli zindaba abameli bakahulumende izihlobo labangani ngokubhubha kukaFoster Dongozi obeyintatheli zindaba esebenza kahle labanye bakhe kunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lezinye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDongozi wake wasebenza eChronicle, Daily News, leStudio 7 uchazwe ngabaningi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe. Umphathi ntambo ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko lokusakazwa kwayo, uNkosikazi Monica Mchangwa, utshele akade besesililweni sikaDongozi eHarare namhla ukuthi umuyi ube ngumuntu olunge kakhulu.
A very big loss. I mean, he was a wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
UNkosikazi Vivian Marara Jangaja okunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi ilizwe lilahlekelwe.
Thina sasihlala laye kuma-meeting achiyeneyo and into eyodwa engiyimkhumbula ngayo yikuthi wayefuna ukuthi i-safety and security of ama-journalists eZimbabwe ibe guaranteed, ama-journalists ahlonitshwe. Kwesinye isikhathi siyabona futhi ukuthi wayekhuluma kakhulu ngendaba zama-working conditions ezama-journalist ukuthi kumele bebhadalwe izimali ezenza ukuthi beyenze umsebenzi wabo ngendlela enhle. So njenge-media industry silahlekelwe, not only njenge-media industry yaseZimbabwe but i-media industry mhlaba wonke, ngoba siyabona ukuthi even kwezinye indawo waye lama-positions athiyeneyo elawo either regional or internationally.
Umnumzana Liberty Mkululi Lupasha owe Radio Zimbabwe ulombono ofanayo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year. Ngithi thina intatheli angani umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Foster was a human being. Kuzoba nzima ukuthola umuntu ofana noBra Foster emsebenzini wethu lowo entatheli. Awufosta ube mazi umuntu. Foster was so passionate about disability to an extent ukuthi he wanted even izuj itself to be occupied by abantu abadisabled. Ngikhuluma nge-executive yakhona.
Kusalungiswa amaphepha okungcwaba uDongozi obesebenzela eHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubhubhe abantu abane izolo eZimbabwe wathi abedlula ikhulu 112 bahlolwe batholakala belegciwane lomkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lengxenye 12,656 asebehlolwe elizweni batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Abedlula inkulungwane ezilithumi 10,259 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abangamathumi amathathu lamathumi amathathu 330. Ulomqeqeshi wekolleji leJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic eGwanda osebulewe yi-COVID-19 kuthi omunye njalo ulaliswe esibhedlela seGwanda. Lokhu sokukhuphile inani lalabo asebebulewe yilomkhuhlane laya kwabalithumi esabelweni seBantwana South. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Umgcini sihlalo wekomiti elisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ekolitini le-Joshua Qabuwo Nkomo Polytechnic. Mnumzana Titha Kunda Hobe ubike ukuthi unkosikazi Bonaiti Giya obhubhe ngomvulo kuleviki kutholakale ukuthi uthetho ligciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolisiswa kwembangela yokufa kwakhe. Encwadini ebhalela abaqeqeshi labafundi baleli kolitshi, uHobe uveze ukuthi omunye njalo wabaqeqeshi kuleli kolitshi unkosikazi Flora Joe ulaliswe esibhedlela esikhulu seGwanda ngemva kokutholakala elegciwane le-coronavirus. Kungakho uthi abasondelane lababili laba kuzamele babhalise amabizo abo ekolitshini. Omunye wabafundi ongathandanga ukuqanjwa ngebizo lakhe uthi basengozini ngaleli gciwane.
Ezama-students sisengozini yokuba si-COVID-19 positive. Silovalo njalo olokuthi sisangama ukuqhubeka ama-lectures ngo-January ezithi zokumele abanye beku-teaching practice but abasenelisanga ngendaba ze-COVID ebambelele into eziningi. So sesisebunzimeni njalo sikhangeleleni lamafizi ukuthi besizitshela ukuthi unyaka uphela sesiya ku-teaching practice but siyabuyela futhi siyabhadala amafizi.
Umnumzana Nkanyiso Ncube oyisakhamuzi eGwanda bethesa uZulu umlandu wokungalandeli iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane wasekudala ukuqonga kwenani labantu abahlaselwe yilo mkhuhlane kulesi sabelo.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyani okukhulunywa yi-World Health Organization. Sihlale silamamaski endaweni ezi-crowded njalo sizame wona lawo ma-social distancing. La yona leyi i-population migration yona leyo yiyo ngani i-problem. Njalo ngibonile futhi lapho kuthiwa isimithethile and imitation yakhona isise Eastern Cape. So abantu abasuka khona le maXhoseni mayibabo.
NgoLwesithathu ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi kulo yedwa obulele igcwane le-coronavirus kulesi sabelo njalo kwaba lo yedwa otholakale lalo. Sebedlula enkulungwane eyodwa 1320 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kula bagulayo kwamanje abedlula amakhulu amathathu 351. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi kobulawayo bakhala ngokuswelakala kwezimota zokubathwala ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. Abanye njalo bahlutshwa yikuswelakala kwezimota ezokuya emsebenzini okwenza ukuthi bahambe umango omude besiya emsebenzini. Lokhu kwenza ukuthi bephule iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 elimemetheka okwethusayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze-lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba ebusuku. Iningi lisithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakatshayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe belinde izimota ezithwala abantu ezingekhoyo phinde likhefule ekhisimusi isiminyeminye. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thamsa Nqamoyo ngomunye wabakhala ngalolu dubo.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakasha besemakhaya. So kodwa sikubonayo khathesi lapha isikho kumele kumele uhambe ngendlela yonale ngoba udabula transport njengakhathesi uzugunge uthola abantu. So bathola bemile kuma-tools bemelele uzugu.
Umqondisi we-Harbour Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi lolu daba lubhahe endaweni eziningi zeMandebeleni.
Emaphandleni kukhanya angani i-transport iyasilela njalo kwezinye indawo imfula igcwele kodwa sokungani kungcono kuleli viki kodwa vele isimo se-transport ikakhulu eMathebeleleni sibi kakhulu.
Unkomo uqhubeke ethi ukuminyana okusemabhasini lezilindweni zamabhasi kuzamemethekisa COVID-19.
Kuzenza COVID-19 le IBS. Ingakho ke kuqakathekile ukubona uhulumende avumele ama-private players ngokuthi labo ba-operate kodwa benanzelele ukubana bayalandela ama-procedures okuzivikela ku-COVID-19.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Ncube yena uthi lolu dubo lubangelwa yokungamanga kuhle komnotho.
I-transport is ihlupha vele ngokuba umnotho kaumanga kahle nxa kungatholakala amafutha ezimoto njengalokho kusenzeka abantu behlala emalayinini kusho khona ukuthi izimoto zizabe zinlutshwane ezizakwazi ukuthi zithutha abantu
undwendwe ezilindweni zamabhasi ahlukeneyo abantu balinde izimoto zokubathwala zibasa endaweni ezehlukeneyo kodwa ziyasilela osokudale ukuba uZulu akhuthaze uhulumende ukuba avumele ezinye izimoto ezithwala abantu iCOVID-19 ingakafiki ukuthi zivunyelwe ukubuyela emgwaqweni uhulumende yena ukhuthaze uZulu ukuba ahlale ndawonye enganyakazeli ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kweCOVID-19 kodwa uZulu uthi uhulumende kabatholise izimoto zokubathwala emadolobheni lemakhaya ngoba kulezimoto ezathengwa nguhulumende akula ngitsho le yodwa eyomuthi emandebeleni ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kusenjalo eleBotswana selifake imigoqo yokuthi awusahanjwa phakathi kwehola lesikhombisa ntambama kanye lelesine ekuseni kusukela namhla kuze kuyefika mhla zintathu kuzibandlela ilizwe leli lizama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 umathini ngwenya usethulela lolu daba
umongameli Mkhwetsi Masisi wakwele Botswana ubike inyathela leli ngolwesithathu ntambama kumbiko okhitshwe kumabona kude kahulumende esithi isimo se-COVID-19 sesisibi kakhulu uthi ngakho ukufaka le mgoqo ekuhambeni kwabantu uqakathekile njengendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19
Government has taken a decision to impose a curfew from 7 p.m. to 4 a.m.
Ngithanda ukulazisa ukuthi uhulumende wami usethethe inyathela lokuthi kungahanjwa phakathi kwezikhathi zehola lesikhombisa ntambama kusiya kwelisine ekuseni kulinyathela lokuvikela isizwe inyathela leli lizaqala mhla ka 24 Mpalakazi kusiya ku 3 Zibandlela
from the 24th December 2020 to the 3rd January 2021
inyathela leli liyamukelwe ngabezimbabwe leBotswana noma nje besithi kuzaphazamisa inhlelo zabo ngesikhathi iningi lilungiselela ihambo esitheneyo ngekhefu lekhisimusi umnumzana Benjamin Spanda ohlala eHebron uthi linyathela elihle uze kuvimbe ukumemetheka komkhuhlane
kile zikhathi lezi nzima bakithi ma kungayekethiswa kukhangele kakhulu ama-conveniences abantu at the expense of i-safety singafa siphele isizwe esimnyama owenziwe ngu-president weBotswana uMasisi mina ngikubona kuyinto enhle kakhulu abantu abafuna ukutravela kuyamele basuke kusene kakhulu
kukanti unkosikazi Nomsa Ndlovu ethekelele kweleBotswana ikhefu lekhisimusi uthi imigoqo efakweyo izaphazamisa inhlelo zabo
umoya wethu suphansi thina silande holiday ngoba sifuna ukuphuma siye phandle sifuna ukuya kumadina ntambama abanye silandele ukubona abangani bethu isikhathi esiningi abangani abakho labemini babhizi ngokunye then ntambama how do you go around awusakwanisi so kumele uhambe uyelala ngabe bayenze yaqubekwa tshayiswa ngo-9 siyazwisisa
amazwe amaningi ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa lawo abhekane lokuqonga kwenani labantu abatholakala beligciwane le-COVID-19 osekukhathaze amazwe angumakhelwane ukugoqela izimbabwe leBotswana uthi sokutholakale umhlobo obukhali womkhuhlane we-COVID-19 kwele-South Africa umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi amazwe avuse inkophe ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 amazweni afana le-South Africa kanye le-United Kingdom imingcele iyala ilokhu ivuliwe noma nje inani labantu elitholakala lo mkhuhlane lo lokhu endisala liqonga eleBotswana selilabantu abaphose befike inkulungwane ezilishumi lambili 11,982 asebetholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamashumi amathathu lasishiyagalombili i-38 balahlekelwe ngumphefumulo ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi ukhetho olwenziwe ngolwezi lwebiwa libandla lamademokrasi ngakho ke kumele kudingwe igqwetha elibizwa ngokuthi yi-special counsel elizahlolisisa impumela yokhetho lolu utrump kukhanya efuna ukufaka esikhundleni lesi usidney powell owaziwa ngokusekela imicabango engaqedakaliyo kwezombangazwe lezokhetho upowell amanye amagqwetha akatrump sebezame behluleka ukuguqula impumela yokhetho ewisconsin pennsylvania michigan legeorgia owanqoba umnumzana joseph biden webandla lamademocrats. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo kusihlwa esithi kumele kudingwe ngendlela zonke umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Wenza loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo kule Melika. Wasanda kuphuma esikhundleni segqwetha elikhulu lelizwe eMelika, uMnumzana William Barr uthi akulesizathu sokuthi kudingwe umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Abadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala kule Melika bathi uTrump kanya engafuni ukuthiya isikhundla sikamongameli loba enqotshwe nguBiden. UMnumzana Innocent Ndibali uwebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi uTrump kumele avume ukuthi wanqotshwa nguBiden.
UPresident Trump ngumuntu ongathembekanga, njalo ngumuntu okade esesikhundleni nje ukwenzela ukuthi yena lemuli yakhe esizakale. Ngumuntu ongahloniphi umthetho, ngumuntu ongahloniphi eminye imhlobo yabantu, ikakhulu ama-Africans, abantu abamnyama. Ngumuntu okufuze ephume evume ukuthi waluze ama-elections. UPresident Trump kufuze etshelwe ukuthi isikhathi sesiphelile. Kufuze evume ukuthi waluza, ngoba waluza. Wonke umuntu uyazi ukuthi uPresident Trump waluza.
Odabuka eZimbabwe njalo ohlala kule Melika, uMnumzana Busani Mbusontini uthi sokuseduze ukuthi uTrump asuke esikhundleni.
Siyabona ukuthi uattack ama-state anjengabo-Pennsylvania, mhlawumbe labo-Arizona, labo-Georgia, labo-Michigan, I believe, lapha aluza khona. Kodwa hayi, ngokubona kwami mbona ngani isikhathi sesimdlulele, ngoba khesi imduli isimwele kumakhona zonke. Khathesi nje hayi yena useyedwa nje, mbona ngani akulanto azayenza, akulanto abazamvumela yona. Mbona ngani i-Congress izabala amavoti ngendlela abantu abavote ngayo ku-Electoral College. Siyazi ukuthi vele ama-results asendose uBiden as president kusukela ngo-January 2021. So silindele ukuthi sibone ukuthi mhlaka sisithika lukuyakwenzakalani. Yebo, imisinji izaba khona ezenziwa nguTrump labantu bakhe khathesi nje esuke ezilandelayo, kodwa laye ngiwabona kwenzayo njenje amaphadoni asayenza khanye ukuthi hayi umuntu osephadona ngoba umuntu osephuma laye uyakwazi ukuthi uyaphuma nje. Lokho okuneginingi kwenzela nje ukuthi engathini kayisuye umuntu othi eseluzile kongukuphuma esefaka umsila phakathi kwemlese uzazama ukuthi aqonyule saqonyula kodwa uyaphuma.
Okwamanje uTrump ulisana labo kubandla lakhe leliphikisayo ngokubalwa kwamavoti ayenziwe yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela yi-Congress. Uzama ukukhuthaza abanye bakhe ukuthi balahle amavoti awezabelo acabangela ukuthi ukhetho lwebiwa nguBiden nabanye bakhe. Ababona ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni ukuba uTrump asuke esikhundleni. Ulayitok namhla uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sikhuluma ngokubhekane labesifazana ilizwe lonke lilungiselela ikhefu lekhisimusi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokunabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyagalombili 79 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Umongameli Donald Trump seyesule amacala abantu abaningi abagoqela abangani bakhe lalabo okucatshangelwa ukuthi babebizana lelizwe leRussia ukuba angene esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2016. Bagoqela uMnumzana Paul Manafort, uMnumzana Roger Stone, usebelo wakhe uCharles Kushner ababulala abantu mahlayana kule Iraq nabanye. Abalwela amalungelo kaZulu bafuna kukhululwe omunye wabo uMnumzana Nicholas Opio obotshwe ngolwesibili kwele Nigeria. Bathi ubotshelwe ukulwela amalungelo kaZulu hatshi ukuthi wephula imithetho yokuthenga lokuthengiselana imali. lithi umnyaka ka 2020 esesugqiba ubulukhulu kwezomnotho lakwezombusazwe njalo inguquko uhulumende athi useyethulile ibuvili bana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usendekele emhlangano we Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North uMnumzana Philip Gawule endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla leMDC Alliance uMnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Ngasikhuluma Christmas Day. Angibona umehluko we Christmas lama days from 2019 ufike lesi sikhathi. Ngibala wonke ama days ukuthi abantu kuthe babangcono yini. Kube nokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini, akulanto enhle. Ngikhona lapha nje kathethe ngobulawayo. Engibona lapha ngiyazibuza ukuthi abantu laba abagcwele emalayinini bafuna i-transport. Bangene ezitolo kulama line abantu abalamali asiwazi ukuthi konke lokhu ngayibinjela omunye kuyintshela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport yakhuphuka i-$80 ke kwanaluka kuthiwa i-$30.
Nibandla lakho le-MDC kunengini ebelingakwenzela abantu kube ngcono.
Nasinanzelela ibandla le-MDC alayo kungaba le nto enhle kakhulu ikhonomi ngakhuphuka ngoba onemali kuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe ukuthi ihleli kuphi i-business yakhe indlu yakhe lapho yakhe khona. So ngithemba lokuthi uhulumende we-MDC Alliance sikhona ngobaba u-Evocotini esengishamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-economy ingatshintsha kakhulu omunye lo munye engasebenza ngesivumelwane semali onele eyisebenzele ikakhulu ave ungananzelela umayinini imali kakhulu kodwa imali konke ayiye ebantwini kugcwele i-corruption. Izinto ziba nzima kathesi basitshela ukuthi ama-dams ngabathengi basitshela ngama-sanctions while iba bayenza izinto zisewenzela ukuthi bakhone ukuja kahle. So ngithi uhulumende lo okababa mnakakwa khona even ukuqoda eyakwenzela amakhampani avalile ama-mines akhoni okusebenza kahle abasebenzi kabala lutho. Njengoba ngitshile ukuthi ilanga lanamhlanje abalungisela ikhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 ufika namhlanje kakulalutho olungcono. Ngizobe khuluma ngebonus abantu abatholanga amabonus kunzima kakhulu.
Mnumzana Gawule, uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono?
Ngabantu abaphuphayo nje ukuphupha konke la kuyavunyelwa abantu abaziphila ezandekile bekhuluma ngombuso wabo. Ngathi oqala ngani ukuthi babebafundile u-America babo athi bebabawathweleyo bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda labo ithi bathakhona bathi ufundani kandekile ne-MDC Alliance. Ungakhangeli ukuthi i-MDC Alliance ivele ngaphi, ivele okungekho emthethweni oqondileyo okonke khona okukwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabekwa phansi. I-corruption izalele kwe-Sarika. Abe bayavuma ukuthi ilizwe leli ngele shonke asikhangeleni phambili bangabeberaida ona ama-sanctions bebecela ukuthi ama-sanctions abe khona bona ukuthi ilizwe lihlale lihlekuziningi. Kanti i-corona le kade siyiphakathi kwayo ungakhangela sandekile asinenzetsholotsho umnyaka lozo zufana neminye iminyaka ngomunye we-corona ngoba abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale lapho abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo umnyaka owestekileyo ngomunye we-corona. I-corona yavela khona emakhiweni kube-China lapho yavela khona i-corona. I-corona umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva ulutsha lokwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumanga kuhle ibe namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lo nyaka izinto zonke ezibhazalelwe ukuthi alwasenzelwa ukuthi izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga le mali kade vele singanayo kodwa kulutsha lokwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo eZimbabwe uhulumende ye-ZANU-PF lokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke lokho kwenziwe izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona silithandekile esingazibala lapha namaphayana.
Ungasigqibela uhlelo uMnumzana Moyo.
Asinto lokuthi iZANU yenzeni uhulumende kamnakabo yenzeni bacatsha ngecorona u-2019 corona yayikhona yini okwabo yikucatsha. Nangaba buza i-15 billion ingabi nangaba ubuza imali ye-corona kumilile Kristu athi izimoto zethu sezifila ukhambeki mama sithandekile mina ngumayini uStembo uminisa umayini ubizwe ukuthi ezefakaza ukuthi why amamayini igodi dilika abantu basile wayekela ukubuya wabuya ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeleli i-corruption ekhona babutha ebusuku lasemini kodwa bayakhulula abahlali ejele
ngokwengxoxo phakathi kwamnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla le-ZANU PF eMatebeleni North endawonye lomgcini sihlalo weMatebeleni South kubandla le-MTC Alliance umnumzana Solani nje emnyama moyo bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusasa lusuku lwekhisimusi abanye abantu bathi bazakholisa lezihlobo labangane kube labanye njalo abathi luyafana nje lensuku zonke ake sizwe abanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp yethu.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
Mina igama ngukhulu ndodana Ndlovu umfana wale eFlaphuzi kokozwa kwamahlaba ayithole kwathi kumbothi yampondo kumavula kuvaliwe ngisithi linjani basakaze bamsakaze wodumo ngisithi yepi 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 Christmas ngifisele Christmas omuhle basakaze bamsakaze wodumo nje wasesiphetha nje unyaka mina ngokuhlala ngihlala lana eSouth Africa eGoli angikwazanga ukuhamba ekhaya ngenxa yemithetho ethile nje COVID-19 lokuba i-traffic border post inkulu kakhulu kodwa ngisithi ekhaya eFlaphuzi wanezimishini mama labantwana bonke abasekhaya ndifisela ukhisimusi omuhle ludle kahle ukhisimusi silane emthandazweni silane kukho konke lakhonokho okuncane sikuthumeleyo abanye awusaphumelelanga ukufika ngezizathu ezithile njengoba nje sitsho nje ukuthi uhamba kwalo nyaka kuba nzima kodwa hhayi sithi kuzolunga sithi lidle kahle sithi happy 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 Christmas eZimbabwe. Ngiyabonga basakazi bomsakazi wodumo igama uPhondo ndodana Ndlovu umfana wali ngithi shelelelelele.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Mina igama lami uAdolf Shaba. Ngithanda ukubonga umsebenzi omkhulu eliwenzile kulo nyaka obunzima kakhulu umnyaka wecorona obungelula kodwa likwazile ukuhlala lesiphi izindaba. Mina ngithanda ukuthi Merry Christmas ezihlobeni zami lapho kuzalwa khona umama ePlan 3 eDombodema. Kuzo zonke izihlobo hhayi ngoba ngeke ngize bagaphe amagama baningi kakhulu. Ngiphinde ngithi Merry Christmas lapho ekhaya kithile eMberengwa komataruse lapho uzalwa koShaba lapho engizalwa khona ngithi Merry Christmas kuzo zonke izihlobo zami lakho njalo ke ziqambe wonke ngamagama ngoba yeyi ingazibizela izitha ngokuthi abanye zoqamba abanye yithiya abanye siyabonga kakhulu sibonga ukusiphatha kwenu okuhle.
Merry Christmas. Merry Christmas.
Emsakazweni linjani igama lami umsomethi samlilo ngobulawayo uNkunumani. Ngithanda ukuthi ikhisimusi enhle kumama ozalayo aphana eChabalala usithengiswe umoyo engakhohlwa unkosikazi wami lo mfana wami ngimthanda kakhulu uVusiswa Mlilo ngithi ikhisimusi enhle mfana wami ngiyakuthanda. Ngiyeqe khona le ngiyeGoli lapho kulabodadewethu abathi usoneni mlilo kanye nosteni awu ngiyalithanda abodadewethu kisimusenhle kini ngakhohlwa abafana bami abathi uPilot uThemba unqoli mkani lonke ngiyalithanda abafana bami ngakhohlwa njalo abangani bami bonke abangaziyo ikakhulu abalandeli beBhoso ngithi ngomnyaka ozayo kumele siyithathe inkezo noma kanjani. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kwekhisimusi khona manje ubingelela izihlobo labangane. Singake hlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo eZimbabwe. Bakhalela umndeni wentatheli zindaba uVusa Dongozi obhubhe izolo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lekisa ngokhipsi Dube ngisithi libe lekhisimusi enhle.